ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zilijumi lambili kuNgwekwezi 2019 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, iKhomishini ebona ngezomhlabathi eZimbabwe Land Commission ithi luyingxabangxoza udaba lomhlabathi eZimbabwe.
Into ekhona ukuthi i-audit le esikwenzile ikuveza into sonke besivele siyazi, into esesithathe the last 18 years sikhuluma ngayo.
Namhla lusuku olukhulu lwabomama olwe-Mother's Day.
Omama ikabatheli izi oyathwala umntwana azali umntwana ele 9 months. Umama mele akhuzile ngabantu bonke ukuthi umama nguye umnikazi wethu.
Lingakhuthwali uhlelo lwezamasiko.
Abafana abafuni ama-responsibilities amajaka akathe bafuna amankazana.
Silohlelo njalo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikhomishini ebona ngezomhlabathi eZimbabwe Land Commission ithi umhlabathi kawabangwa ngemfanelo endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lokhu kuvezwe liphephandaba leSunday Mail elibika ukuthi iKhomishini le isanda kwenza uphenyo olubizwa ngokuthi National Agricultural Land Audit, eveze njalo ukuthi kulabanye abathola umhlabathi abangawusebenzisanga ngemfanelo. Uphenyo lolu luveza njalo ukuthi kulabanye abanika umhlabathi abantu abakwazi ukulima okungekho emthethweni, labanye abathengisa umhlabathi abawunikwa nguhulumende. Uphenyo lolu lwenziwe ezabelweni ezigoqela iMashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East, Matabeleland South, Matabeleland North lezinye izabelo. Umnumzana Parents Shiri, umphathintambo kahulumende obona ngezokulima, uthi uselubonile udaba lolu olwethulwe yikhomishini, ngakho uzayazisa uzulu ngokuza kwenziwa ngalokhu esikhathini esifitshane esilandelayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, othi uhulumende wenze kahle ukuthi ahlolisise ukwabiwa komhlabathi kweZimbabwe.
Into ekhona ukuthi i-audit le esikwenzile ikuveza into sonke besivele siyazi, into esesithathe the last 18 years sikhuluma ngayo, ukuthi indlela okuhlelwe ngayo uhlelo lolo lwe-Land Reform akusiyona indlela esingenza ngayo into zokulima eZimbabwe. So ngilethemba lokuthi ke at least ngoba sokubhalwe phansi, maybe ngabantu abathembakeleyo mbabathenjwayo, sokuza sinika ithuba sonke ukuthi sihlaleni phansi sithi hayi madoda, into lezi ilungisisa njani, ngoba singeke siqhubeke ngale ndlela.
Masikhangeleke kuyakhulunywa ukuthi lapha-ke abanye abantu abaningi babephonga ukunikwa nje umhlabathi, kube sekusiba labanye abagcina benika abanye abantu ukuthi lokho kuthiwa yi-leasing, bebona ukuthi kungazani ukuzima. Khonokhu-ke kukhanya ngazani yikho kwenza ukuthi eZimbabwe izilimo zingaphumi ngemfanelo. Ungathi ningakhona ukuba kwankomo?
Hayi, khona vele kuliqiniso Gibbs. Uyabona empilweni yonke into edinga ulwazi kufanele ube lomhloliswa ngithi. Nxa ufuna ukugijima 100 meters kuzayo kumele wenze ama-hits, ngenza kwama-hits sokuzadecide ukuthi uya ku-final kunjani. I-farming asonto ozalwa layo, yinto kufanele uyifunde njalo uveze ubungcithi bakho. So nxa uhulumende enika abantu umhlaba engazange wahlolisisa ukuthi bayenela kumbe balolwazi, ukevele phambanisa, akusonto emangalisayo leyo. Yikho uthola ukuthi abantu bebewuthola sibili umhlaba kodwa ube hlule, njengoba sisho thina ngesiNdebele ukuthi ziwela abangelambisi. Ngezinye indlela engikuthiwa yukuthi akumangalisi, kodwa well sukwenzakele, sisile information epheleleyo, kasikulungise nini babili.
Pho kulungiswa njani baba Nkomo khonokho? Ubona kuyalungiseka yini?
Akuyalungiseka kakhulu Gibbs ngoba akuqali ngathi ukuthi kwenzile land reform. Land reform yinto esiyenziwe umhlaba wonke jikelele. Even kwelakithi eZimbabwe kule ncwadi ebengiyifunda nje recent ibhuku sorry. Ibhuku leli belinjengisa ukuthi even wona amathiwa ngesikhathi ePhilip Plaza okokuqala lapha eZimbabwe, they had to do means test. Ukuthi umuntu aveze ukuthi kathi wena vele ndodulani. Nxa ungela even ikhuba, nxa ungela even inkabi, ungelanda into ezifana nalezo, sizawunika njani iplazi lokuthi uyelima. 2000 zikwanisa ukulima. So ke akuqali ngathi ama-systems kumbe indlela zikhona umhlaba wonke jikelele esingazikopa ukuthi sisebenzise ukuthi okay, nanku umhlaba okhona elizweni usuitable for lay farming kumbe lay farming. Ukuzakhethwa-ke ukuthi hayi nxa ufuna ukungena kulokhu yibo ubufakazi esibufunayo ukuthi uzokwenelisa ukusebenza. Nxa ngifuna inkomo fanele at least bathole ubulungu emzini wami angithi before benginika iplazi lenkomo. Yizindlela esingazisebenzisa lezo.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima, sixoxela ese-Amsterdam kwele Netherlands. Emhlabeni wonke jikelele namhla kunanzwa usuku lwabomama olwe-Mother's Day. Kwele Zimbabwe kwenziwe imicimbi etshiyeneyo yokunanza imisebenzi emihle yabomama. Sixoxe lonkosikazi Steny Batsa ohlala koBulawayo ukuze sizwe ukuthi bekusenzakalani namhlanje edolobheni leli.
Siyabonga kakhulu usuku lolu lokuthi at least omama labo sibakhona. Siyabonga nje ukuthi usuku lolu lubekwe ukuthi khona lathi siqakathekise phakathi komphakathi.
Ye, wena lamhla bakuqakathekise kanganani?
Thina namhla actually ethethi yithi esiyenze isibonelo. Sithe khona yonke iminyaka sihlala sinikwa ama-presents. So thathi thina namhla lathi sifuna ukuthi sinike kulaba abaswelayo. So sicele wonke umuntu ongumama ukuthi akhangele kupentry yakhe ukuthi kuyini angabuya lakho abuye ezonikela echurch. So thina namhla besinikela singomama besinganikwa lutho.
Omama babuye lani khonapho-ke unxa ungasitshela ngamafutshane?
Babuye lezinto eziningi ezitholakala ekhitshini from impuphu, o-cooking oil, isepa, anything nje. Abanye babuye lezigqoko, anything umuntu ade kukwanisa ukuthi khona abuye lapho ezonikela. Abanye babuye le mali.
Yes, ngathi bekunikwa obani khonokho?
Ithethi izahlala phansi ibisikhangela-ke abantu abadala abasesontweni abaswelayo.
Khuluma-ke ngosuku lwe-Mother's Day nje ngamafishane uqede khonapho mama.
Hayi, siyabonga kakhulu whoever thought of ilanga leli ukuthi lathi sibe recognized njengabomama. Siyaluthakazelela kakhulu. Ngiyakhuthaza bonke omama ukuthi gcina nini, sigcine imizi, sigcine abantwana, siyakhe isizwe.
Kazi Steny Batsa uhlala koBulawayo, sixoxe laye ekhona ngale ke koBulawayo. Sixoxe njalo lo mama ofisa ukuthi sithi ngu-eyedwa.
Oh mama ikabatheli indlu anjo. Uyatyala umntwana, azala umntwana ele-9 months, yikuthi umama kumele akhuzile ngabantu bonke ukuthi umama uyo umnikazi. Yikho mina engikwaziyo.
Singathi umama uqakathekile kakhulu sibili.
Hawu umama uqakathekile kakhulu.
Singathi wena lamhlanje-ke abantwana bakwenzeleni khona ngapho nge-Mother's Day?
Mina ngithingela amayusa.
So singathi uthabile kakhulu?
Ngithabile sibi ukuthi bangethile. Senzele sengomile.
So ujona usenzani mama?
Namhla njona sese ngibonga uNkulunkulu ukuthi abantwana bangenzile.
Njengoba umama sibili labantwana, ungathi nxa sukhangele sibili bakuphethe kuhle sibili?
Ya, bangiphethe nje, bangikhumbula ukuthi kulo mama use wafaka imeseji yokuthi engiwathi leli lilanga labomama.
Umama u-Edewa isizalwane seZimbabwe ubexoxa ngosuku lwabomama ole-Mother's Day. Wele South Africa okulabantu abadabuka kwele Zimbabwe abazibizwa ngokuthi yiZim Imbokodo namhla bethekelele umuzi wabantu abasebekhulile owe-Nazareth House elokujini leYeovilly eJohannesburg. UBenedict Nhlapho usephendulela lolu daba.
Laba ke ngomama abazibiza imbokodo zeZimbabwe ngesikhathi bethokozisa okhulu lezalukwazi eNazareth House. Umgcini hlalo wenhlanganiso yezimbokodo unkosazana Victress Mathutu wathi bacabange ukuthi ngalelanga labo mama bazincitshe bona intokozo bayiphe asebekhulile abayidinga kakhulu.
Sicela ukuthi senze ukutshintshileyo ke sivakatshele umama lapha eNazareth House sizocelebrate nabo usuku lweMother's Day. Ukuthi njengoba belapha nje bekwazi ukuthi sikhona singabantwana phandle siyabaqakathisa njengabomama njalo baqakathekile bazohlala beqakathekile njengabomama. Siye siye sibajabulise omama siye sipende nje isikhathi inyala lapho.
Iningi labagcinwe kule ndawo ngase bekhulile abangasenelisi ukuzigezela kanti abanye badinga usizo nxa besiya esambuzini. Iningi labo alenelisi ukukhuluma okuzwakalayo kwazise le ndlebe abasezwa kahle. Isikhulume senhlanganiso yezimimbokodo unkosikazi Corence Mkosi Ncube uthi lobanje asebekhulile laba bethola phose konke abakufunayo empilweni abakuswela kakhulu yikwethekelelwa lokutshengiswa uthando.
Abanye sebekhala bafisa ukuthi ngabe sihlala nje nabo usuku lonke kodwa ngenxa yomsebenzi wethu asikwazi kuba nabo usuku lonke kumele siye vakashela abanye omama kwezinye indawo ngokunjalo sizobashiya kodwa bayakhala kumanje abanye balokhu bayasilandela nje njengoba sithe nje sibakhumbuze ukuthi hayi basase ngomama bethu noma singahlale nabo emakhaya la bakhona sisabakhumbula.
Ngaphandle kokuqhumisa ingxoxo lohleko lasebekhulile laba omama beZimbabwe laba bebebaculela imiculo yomdabu begida kuluthule. Ugogo uPamela oleminyaka engamachuma isikhombisa lantathu 73 uthe bekungokuqala ukuthi ngelanga labo mama bathole intokozo enjengale.
Yes, yes, very much. Wonderful. Wonderful. Yebo. Yebo, kuhle okumangalisayo lokho. Ikakhulu ngosuku lwabo mama. Lelo liqiniso. Ngibuthakathaka. Angila muntu ongethekelelayo.
I got nobody to visit me.
Omama beZimbabwe laba bathi okunye okuqakathekileyo ngokwethekelela kwabo lokhu yikuthi izizalwane zakwele South Africa zikwazi ukuthi akusibo bonke abeZimbabwe abafika la badale amacala kodwa kusasekhona abalobuntu abangancedisana leSouth Africa ekuthuthukiseni umphakathi. Asebekhulile laba bakhombise usizo olukhulu ngesikhathi sokwehlukana. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Yes, yes, ingena kolunye udaba. Inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele, United Nations, ikhangelelwe ukuthi izahambisa isithunywa sayo kwele Zimbabwe uyahlolisisa ukubulawa kwabantu ngamasoja ngesikhathi abantu betshengisela emigoqweni lonyaka bekhonona ngesimo esibi somnotho elizweni. Unkosikazi Michelle Bachelet ukhangelelwe ukuthi uzakwethekelela ilizwe leZimbabwe ekupheleni kwayo nale inyanga. Unkosikazi Virginia Mabhiza usibalukhulu ohlangothi lukarhulumente olubona ngezemithetho uthi uhulumende nguye ocele ukuthi unkosikazi Bachelet ethekelele kweleZimbabwe. Lokhu kubikwe liphephandaba leSunday Mail kwabulawa abantu abambalwa ababetshengisela emgwaqweni lonyaka.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kuShortwave.
Senana masiva we
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngodaba olusegudwini udaba lokuthi ke kulo mama obophisa enye indoda owaya la emaqhansini okuqala umama wasethenjiswa ke ukuthi uzalotsholwa kodwa ke indoda leyo khanya yadla bye bye wacha phansi sibini. So ke nginehlahla ngoba ngilo nkosazana Caroline Moyo njalo lo baba uEd Sibanda useJabalala. Umamoyo ukhona ngale ke eJohannesburg. Mamoyo ungawunjani?
Ngiyaphila njani?
Hayi siphile kakhulu. Baba Sibanda siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Yes, kaze ngawe mama. Udaba lolu ulibona njani?
Kusuke kube buhlungu yabona. Ngoba umdlali selisikhathi sakhe uyanthola. Usesuka sebaleka, usebalekelani ke.
Singazikhona
apho. Ngayena ngayena uyakutsho ukuthi into ayibalekelayo yini.
Hayi lokho akucacanga sibili sikubeke njalo ukuthi akucacanga ukuthi kube njani. So mana ke siphise ubaba uSibanda. Baba Sibanda nanti udaba la.
Ubaba lo hayi waphambanisa kakhulu ngoba kade kungamelanga enze njalo abaleke. Mina ngokubona kwami mbona ungani umama uright ukuthi amlokuze ukuthi wamphambanisa.
Ye so kodwa nxa sesikhangela ke mamoyo. Kujayelekile ukuthi likwenze khonokhu lisakhula ligcine lijiyana. Lo muntu engaze kuthembise phela ukuthi uyakuthatha agcine nje ethelele kukhanya ngazana kusamanga kanjalo. Akuvamanga yini khonokho?
Khona kuvamile. Kuvamile kakhulu sibili. Kodwa ke kubuhlungu. Okunye ke uthola ukuthi khona usuchiywa labantwana, usale wena usudubeka wedwa. Njalo futhi okwenzakalayo ukuthi khona umuntu nxa yena esuke bale kanti esiyaphambili. Akubonakala ukuthi uqephuke ngapi usuke ekwanile phelele wena ngosusuku iziqephuqephu ngapha
uyakuzwe sibili abanye bekhonona ngakho yini
vele kubuhlungu kakhulu vele beyakhononisa ngitsho mbhala lami yinje uthole ukuthi bake kwangehlela kodwa angizange ngisaba le nto engiyenzayo ngoba uyakwazi ukuthi sometimes ezinye izinto kuyabe kuyikwesaba ukuthi ukhulume or kanjani uyabona
Baba Sibanda, uyamuza umama lo lapho tilaye kungani kwa kwamehlela
bo. Uyakuzwa. Uyazi into ehlophayo ukuthi umuntu uyathaka nalomuntu amlokuze kuhle ukuthi hayi ngiyakuthanda ngiyakuthanda. Nxa usumlokuzile usubaleka. Ah lapho ke uyazi ngoba ndami nguthatha ngubeka city right ndami ndabodade wethu la. So nxa la usisi angenzelwa njalo ndami kuyazisa ubuhlungu. Lami nje ngingubaba kodwa hayi angifuni okunjani. Lo ubaba sibili hayi waphambanisa. Waphambanisa sibili.
Ye mbuyele kuwe mamoyo sibili. Wena ke kwathi sokukwehlele okuphose kube njengalokho. Wakubamba njani? Le nhliziyo yakho wayithoba njani?
Esh, uyakwazi ukuthi sometimes ake ngithi mina uyakuthola ndi. Uyabuzijelile ukuthi hayi sibili nanku ke umshado ngutholile sengisemshadweni. Umuntu sesuke ke baleke ukuthi usulomntwana uzakuthini uzamthini umntwana uzavulala umntwana ubususithi kangihambe ngiyinkazana sengiyabonakala phambili akusayenzi vele vele ukuba nguwe kwakho sekumoshekile anti usuzitshela nje kuphela ukuthi njoma mphila nje akulandaba konkana nje kuphela kodistress nje empilweni nayisona singeke sitheli yabo ubuhlungu bempilo vela empilweni enhlizweni khona vela soze buphele
Baba Sibanda.
Ya, ngiqinisa umama uqinisile sibili. Ngoba khonoko angutakazeleni. Sibili hayi lokho hayi. Ungakungcono uzame la nxa ungasebenzi zama ugcina umntwana wakho. Uwonile ungabaleki. Hayi lokho kubaleka bakithi. Hayi angikwazi ukuthi.
Nxa ukuthi kumbe engamtshela umntwana ke nxa ebhonga ukuthi nje wathi ah nasembona ukuthi ngcono ngingena indlela lapha. Nxa kuyabe kukhona kusolayo umuntu kodwa engasakhulumi phela. Akujayelanga ukuthi kube njalo sibani.
Hayi ukuthi nje abafana abafuni ama responsibilities amajaka akathini. Bafuna amankazana. So ndingabona khonapho after a number of years bone esependuka esesithi hayi sengifuna ukubona umntwana
angaphenduka
vele ukuthi abafana bakathesi ukuthi uyabuya futhi encinyeni after a number of years anike excuse ukuthi hayi ngangisegoli kumbe ngangingaphi angadubeka sibili ngalathi number anike ama-stories but osisi labo kumele akwazi ukuthi no umuntu lo nxa esebuya futhi kuzaphinda futhi ibisemphini.
Hayi ke ngithathele lithuba ukuthi ngibonge unkosazana Caroline Moyo ukhona ngale ke eJohannesburg. Ngithathe njalo lithuba ngibonge ubaba uEdi Sibanda usejabalala kobulawayo. Kwamanje ke sonke isikhathi sabajazi lo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngumayikhobe. Namhla kuhlelo sixoxa lani sulukandaba malana losuku lwe Mother's Day. Mama, namhla lusuku lwenu. Happy happy Mother's Day. Kodwa singakahambi kude, hothi siqale ngengoma ka Kelvin uthi mina ngifuna bonga umama.
I'm queen kwele yakelinto zakho lokuhamba ebusuku bakithi mntanami. Mina ngiyabe ngasahlalisekanga njengomzali wakho. Bayachaya abantu lapha nifayelten. Cela ukuphangisa ukubuya kungabe emiyama.
Mina funa ukubonga umama, bonga umama. Mina funa ukubonga, bonga umama. Ngithi
Silukandaba asambe insiye ukuthi ngubani umlaleli wethu wokuqala namhla ehlelweni njalo ukuthi uthini ngosuku lwe Mother's Day.
Ewe umsakazi siyabonga umsakazi wami. Usuku lolusuku lihle kakhulu olubalulekile uqakathekile ngoba uyazi yonke into ukuze sibe khona emhlabeni umama phela. So kumele siwahloniphe kakhulu amalungelo wabo, siwaphathe kahle, siwahloniphe ngoba yibona abasilethelayo emhlabeni. Ngaphandle kwabo kube isizwe sikho siningi kanje. So lusuku lubaluleke kakhulu bona sihloniphe wonke amakhosikazi esinawo nje, namakhosikazi esiwashadile, nabomama abasizelile, nabogogo. Lusuku lihle kakhulu olubalulekile emhlabeni wonke nje jikelele ukuthi usuku lwe-Mother's Day lusuku oluqakatheke kakhulu ngoba yibona abasilethe sabakhona la emhlabeni umama.
Nanga umlaleli uyasho ukuthi usuku lolu lusuku oluqakathekile kakhulu. Asiqhubekele phambili lohlelo siza ukuthi umlaleli wethu owesibili uthini.
Sanibonani, ngikhuluma noMofat Ncube wemkhologwe esigabeni sePlumtree endaweni yaseMkhologwe. Mina ngithanda ukudlulisa ukubonga kubazali bami, ikakhulu ngidlulisa ukubonga kumama wami uJoyce Dube ozalwa kodzeya esigabeni seSentana. Ngidlulisa ukumbonga umama wami ongondla ngaze ngakhula ngaba indoda. Ngidlulisa ukumbonga kakhulu ukuthi mangabe kufika usuku lwakhona lingibongele kuye. Ngiyathemba uzobe lalile kuStudio 7. Umofathi uyambongela kakhulu indima ayidlalileyo ekukhuleni kwami ngize ngibe indoda. Ngiyambonga kakhulu mama wami uJoyce Dube. Ngidlulisa ukumbonga kakhulu njengomzali wami. Ngiyabonga kakhulu bese ngibonga lenkosikazi yami uMampala esendaweni yaseMkhologwe. Ngiyabonga kakhulu abasakazi beStudio 7.
Madube, ngilethemba lokuthi uyamuzwa umfana wakho uMofat uyasho uyathi danki ma uthi ngiyabonga Madube. Zulukantaba, sesiyafika emaphethelweni ohlelo, kodwa ngeke ngigqibe uhlelo lapho sithakazelela umama bethu ningakabonga uma wami. Dokas Hazel Hove Madube, ngifisa ukuthatha leli thuba ukuthi ngikubonge ma. Wangahambisa esikolweni, wangifundisa okuningi ngempela ukuthi kusho ukuthini ukuba yindoda. Madubes, kuwe ngithi happy Mother's Day, ngiyakuthanda ngempela. Ngifisa ukuthatha leli thuba njalo ukuthi ngithi wonke umuntu walahlekelwa ngumama langalezo. Sikhuluma so ngikhala ndawonye ngomngane wami walahlekelwa ngumama ngeviki edluleyo. Chomeyaka, sikhala ndawonye, ngiyakuthandazela. Njalo wonke umuntu walahlekelwa ngumama, ngiyalithandazela. Isikhathi yiso esingasavumi. Fakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter, njalo kuInstagram, @BigMike3, BigMike3, yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelene ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Isikhathi du kwanele kwanamhla. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Abo mama, ngithi happy Mother's Day. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Sawubona kuleke Mike Hove, lami ngithathele lithuba ukuthi ngibongeke umama wami unkosikazi Jane Dube khona ngaleke eGwanda. Ngithi happy Mother's Day khona ngapha mama laba mama bonke emhlabeni wonke jikelele. Kwamanje ke sike sizwe ukuthi uNtukameni Nkomo usethuleleni lamhlanje kwezokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama umuntungameli inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Usiphatheleni lamhlanje.
Ngibala kumakhubo 90 ngisuka kuverse ka 1 ngiyegcina kuverse ka 4. Nkosi wena uyisiphephelo sethu ezizukulwaneni zonke. Zingaveli intaba ungawenzi umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini. Wena unguNkulunkulu uyambuyisela umuntu othulini uthi buyelani bantwana babantu, ngoba iminyaka eyinkulungwane emehlweni akho injengezolo selidlulile la njengomzuzu ebusuku. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela isikhathi kasikhangeli ngendlela thina esisikhangela ngaso, ngenxa yokuthi yena kaphili phakathi kwesikhathi kodwa uphila phakathi kwenaphakathi. Siyazi njalo ukuba lapha uyachasisa umlobi waleli hubo 90 okuthiwa abaningi bacabangela ukuthi nguMose, uthi yena nxa sikhangela uNkulunkulu ngwakhe wayevele yena ekhona umhlaba ungabi khona. Ngakho uNkulunkulu kalasiqalo njalo kalasiphetho, ikanti umuntu nxa esaphila lapha emhlabeni ulaso isiqalo njalo lesiphetho nxa elapha emhlabeni. Manje uNkulunkulu uyabe zama ukuthi thina abantu sicabange ngendlela la yacabanga ngayo. Anto siyananzile ukuthi lapha lo olobe ihubo leli uyachasisa ukuthi uNkulunkulu vele khona emqaliseni ube isiphephelo sethu, kutho ukuthi siphila ngaphansi kwakhe, siphila ngaye. Kusukela ezukulwaneni zakudala umuntu vele yena ukuze aphile uphila ngoNkulunkulu. Manje njengoba thina savela kuye uNkulunkulu njalo siphila ngaye uNkulunkulu, lapho esilahleka khona ukuthi thina nxa sesilapha emhlabeni sikhangela izinto ngamehlo ethu alapha emhlabeni. Ikubona abantu abaningi into esuka iqakatheke kithi yinotho, okusuka kuqakatheke kithi ngathi kumbe imfundo yethu, ukuthi asifunde kakhulu ukwedlula wonke umuntu, kodwa imfundo yethu ingeyalapha emhlabeni. Kulungile sibili ukufunda kuqakathekile, kodwa akumelanga kube yisisiqoko eqele. Kwezinye isikhathi abanye bayaqakathekisa imisebenzi yabo, abanye bayaqakathekisa ukubunjwa kwabo, kanti uNkulunkulu ufuna siqakathekise ukuthi into yokuqala ukuthi engqondweni zethu zonke kumele sibe kwazi ukuthi sikhonapha emhlabeni ukuphila kwemzuzu nje emlutshwana. Yikho lapha ilizwi lakhe lithi lona kuye uNkulunkulu nxa ekhangele inkulungwane abantu abaziphilayo ngoba abantu abafuna ukuziphila, kuye nje kufanana njengokuphazima kweso. uNkulunkulu iminyaka leminingi thina siyabe siyibona ngani iminingi, kuye uNkulunkulu ayiso lutho emehlweni akhe, kunjengezolo selidlulile. Manje thina singakhangela ukuphila lapha emhlabeni ngaleyo ndlela, kutho ukuthi sizaqalisa ukuqakathekisa izinto eziqakathekileyo okumele sizenze. Abaningi baqakathekisa into ongeke wayithwala wahamba layo kuleyo mpilo entsha ozayiphila kuze kube naphakade. Singananzelela ukuthi uJesu esaphila lapha emhlabeni ziningi izinto ayengazenza. Siyakwazi ukuthi lonilizwi kaNkulunkulu wayelazi kakhulu, wayengaba ngumbalisi esinagogo, wayengaba ngumbazi, kodwa siyakwazi ukuthi yena wakhetha ukuthi enze into eyodwa eyiyo eqakathekileyo ayeyilandi lapha emhlabeni. Wayenza waze wayiphutsha leyo nto. Ayikho simbona esesesiphambaneni ethi sekuphelile, kuthi ukuthi wayeseqedile yonke into okwakumele ayenze. Manje angazi wena namhlanje mlalela ukuthi kuyini okukodwa okumele ukwenze lapha emhlabeni uNkulunkulu akuvizela khona, kuyini into eyodwa eqakatheke ukwedlula yonke into okwazi ukuthi le yinto engayidalelwa uNkulunkulu ukuthi ngiyenze.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela abalaleli bami namhlanje. Baba, ngegama likaJesu, philisa abagulayo namhlanje ngegama likaJesu. Baqinise imizimba, ubaphakamise.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Singakehlukani wothi siboneke besigokhela namhlanje. Ikomishini ebona ngezomhlabathi ithi ulungqabangqoza udaba lomhlabathi kweZimbabwe. Sikuqhuba lapha-ke uhlelo lwethu, kodwa ngingakahambi Ngithi kini Happy Mother's Day.
Ulalela wenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.